Lokhu sokwenze abanini bezimota ezithwala uZulu bakhweza intengo yokuthwala abantu kusukusela ngomvulo wayona le iviki. Intengo yokugada bayikhuphule ngoba bekhala ngesikhathi eside abasiqeda befolela ukuthenga amafutha okwenza basebenze isikhathi esincane. Umango ongasuka eChitungwiza ruwa nothono usibizela amadola amathathu $3 kuya eHarare ukuthi emzini enjengeGlenora Glenville eminye eduzane ledolobho sezibizela amadola amabili. Isikhulumeli senhlanganiso emela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana uBert Mafu uthi badanisiwe kakhulu ukukhweza kwentengo yokugada osokubangela abanye behamba imango emide ngenyawo besiya emsebenzini.
Kina njenge phansi yahlupheka kakhulu udabo lusupha kakhulu sibili ngoba ekuqaleni hantu yabona ukuthi ifuel yali yakhwela ithe isikhwele uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa so kathesi uhlupho lwefuel futhi solubangele ukuthi amazuko lawo abe malutshwane then amakhombi lawo abe malutshwane lawo amalutshwane sephezi so isikhalazo sebingezwe ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi kona kona i-fuel iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholakale kwenzeka ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni intengo ziyakwela.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kulandela ukukhweza kwentengo yokuhambisa iningi labantu libonakala libanjwa ngamandla okuhamba ngenyawo ngoba bengelayo imali efunwa ngabezimota. Uqhubeke ethi njengenhlanganiso sebecaba ngekuhlangana labakahulumende ukuze bancedisane ngendlela ezinganceda uZulu.
Uma stakeholders lapha bekakhulu kakhulu sibe sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo abayi-in-charge. So inhlelo lolu kalukaphumeleli kade besithembise ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo then nabo ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kuna khona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bathuthume baphezu. So ngizethemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende ethe wangenela.
Kodwa ingcethi zezombusazwe ezinjengomnumzana Thenisani Ntungagwa zithi inyathelo likahulumende lokuletha amabhasi ezupco ngemva kokuba kube lokutshengisela phezu kokukhweza kwentengo zohambo bese kusobala ukuthi akuze kulondolozeke okwesikhathi eside. Uqhubeke ethi le kwakuyindlela yokuncedisa uZulu kodwa yenziwa ngesiphangiphangi kungela mali eneleyo eyaqondane nalolu hlelo osokuphethe kusimo esikhona manje.
Okokuqala izupho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90s yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okade.
Kodwa uhulumende uqhubeke ethembisa uZulu ukuthi isimo siza kuba ngcono osokwenza abantu bangabi lethemba lokuthi kulamanyathelo amqotho ayenziwa nguhulumende. Ngempelaviki edluleyo abahlangothi lokuhambisa ngempahla loZulu bethule umbiko wokuthi uZulu engakhathazeki ngoba ilizwe lilawo amafutha eneleyo kodwa udubo belingokuthi bawasusa njani kwelo Mozambique esiza eZimbabwe. Umnumzana Andile Masukisa kamusiyara uthi umbiko kahulumende uletha ithemba kodwa isimo siqhubeka sisonakala.
Imbiko le yesizwa uhulumende insuku lansuku ukuthi lento izaguquka amboni kule nguquko ezayenzakalala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya isimo siyatshintsha lakathesa ulanguquka.
Kodwa ezinye ingcithiko zenoto zithi ukusela kwamafutha kungxenye ukuthi amabhanga akomakhelana kwele South Africa akade ethengisela ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ idola lemelika asemise ukulithengisela leyo mali okuyikho sekwenze ukuthi ilizwe lehluleke ukuthenga amafutha ezimota kwamanye amazwe. Lokho kuza ngemva kokuba lawo mabhanga ejeziswa libhanga elikhulu lemelika elilomthetho owalisa amabhanga wonke ukuthi angathelisa imali yakwelemelika amabhanga asemazweni angalabudlelwane obuhle lalo. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingu Gibson Bebe.